Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela njengabule enkulu emsakazweni weStudio 7. Ngomgqibelo mhla ka 6 izivandlela 2024 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulinde kuthungu lesizukuthi abanikezwe abayisebenzi belongoni. Sihlala futhi nanjengezisebenzi into yokuqala esiyiqakathekisayo emsebenzini. I-health and safety yomuntu ukuvikeleka komuntu emsebenzini ukuthi nxa isebenza engawela ibona. So kuyadingisa ukuthi ungela ngomgodwana kwenza kusegcikeni ukuthi umkhono ongenziwanga.
Umsebenzi wokuhlenga abathelekelwe ngumgodi owenjiwa igolide owe-Red Wing osephenalonga esabelweni seManicaland ngolwesine ekuseni ubikwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe, njalo sokusesatshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa nomphefumulo.
People are advised not to eat meat which you don't know the source of the sources, especially for those animals which are actually nice 2 years when they have 2 years old. Normally they are affected and they die while they are actually in good condition, and people really, they don't want to lose that meat and they tend to eat the meat and they don't report to the veterinary services authorities.
Abantu bayicetshiswa ukubana bengadli inkomo eziyabe inyama yenkomo eyabe izifele yodwa, ngoba sokulomkhuhlane ohlasela inkomo owe-anthrax obikwazi usabalala okwethusayo eziqintini ezedlula amashumi amathathu ezabelweni eziningi zeZimbabwe. Izakhamizi zesiqintini seNkayi esabelweni seMathabeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngenxa yedubo lokungani kuhle kwezulu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsebenzi wokuhlenga abadilikelwe ngumgodi owenjiwa igolide owe-Red Wing osephenalonga esabelweni seManicaland ngolwesine ekuseni ubikwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe, njalo sokusesatshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa ngumphefumulo njengoba sokulusuku lwesithathu behlelwe yingozi le. Lo msebenzi ubikwa uphanjaniswe ukuthi abahlengi abazame ukwehla emgodini izolo baphange baphuma ngoba labo sebebona bengabhekana lenkinga. Umqondisi wenhlanganiso ebona ngezamalungelo emsebenzini wokulondolozwa kwemvelo eye-Center for Natural Resources Governance, umnumzana Farai Magu, owethekelele lomgodi namhlanje, utshele iStudio 7 ukubana akaboni abehlelwe yile ingozi behlengwa masinyana ngoba abahlengi bengelayo imitshina kanye lokonke okuqhuba lomsebenzi wabo ngendlela. Umagu uthi inani labantu abangabe behlelwe ingozi abaphansi emgodini lingabe lisedlula abalishumi lanye elikhulunywayo, njengoba izisebenzi zalomgodi zingabe zihlangene labanye abembangu kungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngotyekeja. Umgodi owe-Red Wing ubikwa uphansi kwenkampani e-Metallion Gold Zimbabwe, umnikazi wayo kulilunga le-ZANU-PF elimela imavukutha fara edalele ephalamende, umnumzana Scott Sakuphanya. Asenelisanga ukuzwa imibono kaSakuphanya ngalolu daba, kodwa abenkampani e-Metallion Gold Zimbabwe bakhiphe umbiko othi izisebenzi zabo zohlangothi lwabahlengi yibo abaphethe umsebenzi wokuzama ukuhlenga abalokhu bephansi emgodini. Uhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso eyezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions at CTU esigabeni ese-Western Region, umnumzana Ambro Sibindi.
Kuyinto ebuhlungu lesizukuthi abanye bethu abayisebenzi sebedilimelwe ngumgodi. Sihlala futhi nanjengezisebenzi into yokuqala esiyiqakathekisayo emsebenzini, i-health and safety yomuntu ukuvikeleka komuntu emsebenzini ukuthi nxa isebenza engawela ingona. So kuyatshengisa ukuthi udela ngomkhodlwana kwendalo kusegcikeni ukuthi kukhona okungenziwanga kuhle okwenza abantu bavunyelwa bangena endaweni eyingozi empilweni zabo. So khonoko kuyinto esisusa ubuhlungu kakhulu njengesebenzi.
Isifiso senu lina njengezisebenzi babasibindi ngokumele kwenzakale?
Esifiso ukuthi ngakuyenzakala umthetho ngakuyasondela endlini ukuthi bona abakuvumelana kwendalo ngaleyo ndlela kube le ndlela eqade kuleyo ukuthi umthetho ubafumelele ngoba yinto ezikhathaza kaningi. Njalo kunye sibuyela futhi lapho kumayinda sihlala sikhuluma ningamamayinda nalasekhona ukuthi kuba nesibona ukuthi abantu bengeniswa ngenxa ukuthi wonke umuntu ezimbabwe sefisa ukuthi abe ngumuntu ogebhayo naye ngabe ekhetha igolide ngabe egebhayo. Abantu sebesuka basebenzisa indlela ezidula ezingavunyelwanga ukuthi abantu bangene emgodini bekunedikela emgodi. So iy'mpilo zabantu kuphile kumayining mananzelela kose sokuyinto ejwayelekile uzakuthi abantu badinyule umgodi. Abanye ama-impilo zabo engenzi kuhle, abanye njalo bayedinyule emgodini yakhona. So-ke kusegcene ukuthi ezimbabwe sokufana indaba ye-mining kube nomthetho ocacayo ozavikela isisebenzi ukuthi ungakangeni kumayini akube nalokhu nalokhu. Kuthi bona abakhangeleyo nabenasa babe leqiniso lokuthi lokho kufakiweyo okuzenza ukuthi impilo yabo zingangeni engozini kuyalandelwa andubana abantu bavumele bana basebenzi kuleyo mayini.
Emolini zalabo abehlelwe ludubo lokudilikelwa komgodi lithini kibo?
Ngakutshe ukuthi sikhala nemuli zalabo abathile okwalesi sikhathi kodwa sithi ukuthi thina esipele siphila kufanele sisale sililizwi lawo la abahambileyo sinanzele ukuthi singavumi kube leminye ingozi ezafana yenzaleleyo.
So kuzinsuku ezintathu abantu bedilikelwe kulo mgodi, lokhu kuvezani ngesimo somsebenzi wezemigodi eZimbabwe?
Okukhona ukuthi ikhona bengukuthi ukuthi indaba ze-health and safety kufanele ukuthi umuntu angangena emgodini kube lethi ukuthi umgodi abantu abasoze bathilwe ingozi. Kodwa phezu kwalokho futhi kube le ndlela ezifakiweyo eceleni zokuthi kungenzakala kube le mgodi ukuthi umgodi udilike kuyakufanele masinya labo bantu abadile lowo mgodi kube le ndlela kule msebenzi ezayo ukuthi bakhitshwe. Kodwa ungananzela lapho esikunabeka ukuthi asilazo indlela zokunceda labo bantu ezingathina yi-proper equipment ye-mining to rescue abantu asebe phakathi koshupho. So-ke na usulandela i-best practice international umhlaba wonke imayini enjalo vele engelazi indlela zokuthi ngabantu bedilikile bahlenge avele akufakelanga imisebenzi. Kodwa njengoba eZimbabwe ama-employers ethu abakhathilethu basuka bagidingisa imali kakhulu abalandaba le mpilo zabantu ikhani abantu abangenisela bayikhuphe igolide kumbe labantu bakana bangeni sithela imali impilo abasazikhanyele. Kodwa siyahlala sithe ezisebenzini ukuthi izisebenzi lathi silomlando ukuthi singavumi ukungena emgodini eyingozi empilweni zethu. U-employer ne-labour act iyasivumela ukuthi lapho kule ngozi khona ezingafaka ingozi yalabo ongasebenzela khona sisebenza ungavumi ukusebenza. So-ke singakuthi ngamakutane ukuthi ku-mining sector we are not asila ndlela, we are not prepared to rescue abantu in terms of ingozi. Yikhona mntu sakuyeka ngisho ukuphosa ezimbili ungena mntu oncediswayo. Kusithi ukuthi lo muntu obengancediswa athola ngale ephila usezehlile ngabantu ngenxa yokuthi asathola umoya wokuphefumula kanti ngabe uphangisiwe. Asikwazi ngenxa yabantu bengasala bephila emgodini. Kuyinto elusizi kakhulu naleyo eyenzakaleyo.
Lo ke bekungumgcini sidlalo wenhlanganiso yezisebenzi ezctu esigabeni ese-Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi.
The Voice of America, VOA.
Umkhuhlane ohlasele inkomo owe-anthrax ubikwa uzusabalala okwethusayo ezinkwintini ezedlula amashumi amathathu ezabelweni eziningi zeZimbabwe. Uhulumende uthi usephume lamacebo okumelana lalo mkhuhlane kodwa ingcwethi kwezokulima lokufuya zisithi lokho akusilo qiniso elipheleleyo ngoba kunje engakatholi imithi lamajekiseni okumelana lalo mkhuhlane ayenela ilizwe lonke. Uthabo Kancube usethulela lolu daba.
Ngaphandle kwenkomo umkhuhlane we-anthrax ulo ubikwa usuhlasele abantu abangamakhulu aphezu kwamahlanu 518 lokhu uqhamuke nyakenye ngolwezi kodwa kula othe wabulawa yiwo. Uhlangothi lokwelatshwa lokunakekelwa kwezifuyo le-Department of Veterinary Services oluphansi kogatsha lwezokulima lubika ukuba seluthole imibiko ethi sekufe inkomo ezidlula amathathu 36 kusukela ngenyanga edluleyo. Osaphethe isikhundla somqondiso lwaloluhlangothi Dr. Pius Makhaya uthi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu 518 ababanjwe yilo mkhuhlane elizweni lonke, kodwa akula mibiko ukuthi kulomuntu osebulewe yiwo. Ngakho-ke uxwayisa abantu ukuthi bengadli inyama yenkomo ezivele yodwa, ngoba kungazakala ukuthi ingabe ibulewe yi-anthrax loba hatshi.
People are advised not to eat meat which you don't know the source where the source is, especially those animals which are actually nice 2 years, when they have 2 years old, normally they're affected and they die well, they're actually in good condition. And people really, they don't want to lose that meat, and they tend to eat the meat, and they don't report to the veterinary services authorities. People are advised not to eat animals known as afadzega, as far as you are, especially these days, because of anthrax in this country.
Uqhubeke uMakhaya ethi kunje leZimbabwe selithola amajekiseni okuvikela imikhuhlane eyama-vaccine evele kweleBotswana engaba zinkulungwane ezidlula amakhulu amane lengxenye 460,000, lanxa ilizwe lidinga isigidi lengxenye 1.6 million kusiya kuzigidi ezimbili 2 million ayiwo angenela ilizwe lonke.
So from the 426,000 doses which we received from Botswana, we are already vaccinating. In Gobe South, we've already vaccinated more than 57,000 cattle to make sure that anthrax in that disease is under control, and we are going to continue vaccinating in all those hotspots. But to effectively control anthrax, Zimbabwe as a country, we need 1.6 to 2 million doses of anthrax. And the doses I've mentioned, they constitute only 21% of our needs.
Udubo lokuhlasela kwe-anthrax kuye ngalesi sikhathi sezulu eZimbabwe uMakhaya uthi luvelele kwele Zambia.
But as I talk now, there is an outbreak of anthrax in Zambia, which originated from hippos in the Kariba and the Zambezi Basin. And you know, these hippos, they are not Zambian hippos. We share wildlife with Zambia. So it's actually our problem, both Zimbabwe and Zambia.
Lokhu kugcizelele ngabohlangothi lwezempilakahle enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe-World Health Organization, olwethule imibiko yokuthi sekuqhamuke umkhuhlane we-anthrax emazweni amahlanu awezwekazi le-Afrika abalisa iMalawi, Uganda, Kenya, Zambia kanye leZimbabwe. EleZambia yilo elibikwa lihlaselwe kakhulu ukwedlula wonke lawa mazwe. Umkhuhlane we-anthrax obikwa ulakho ukuthelelana lula ebantwini ngemva kokudla inyama yenkomo eyayibulewe yilo mkhuhlane. Izitshengiselo zalo mkhuhlane ezifuyweni zigoqela ukuqaleka kwenkomo zisifa ngobuningi, lokukhukhumala masinya kwenkomo lapho isifile, lokuguquka kombala wegazi lisiya kwelithanga. Ebantwini lomkhuhlane uziveza ngezilonda eziba khona emzimbeni wonke, kodwa ezelaphekayo ngomuthi wama-antibiotic. Uphenyo oluthe lwenziwa eZimbabwe liveza ukuthi kulenkomo ezingaba ingxenye yesigidi 500,000 ezabulawa ngumkhuhlane owe-anthrax eminyakeni emithathu edluleyo, ezibiza amadola emelika afika izigidi ezilikhulu lengxenye i-$150 million. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingutabo kancube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa msheshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakhamizi zesiqintini senkayi esabelweni seMatabeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngenxa yodubo lokungani kuhle kwezulu elizweni. Ingcwethi ezibona ngezomkhathi zithi lokhu kubangelwa yisimo sokuguquka komkhathi okuletha isigudumezi ese-El Nino okuzadala indlala enkulu okweminyaka emibili ilandelana. UNokuthaba Dlamini owe-Studio 7 usethulela lolu daba esedethe.
Inhlolisiso eyenziwe ngumsakazo we-Studio 7 iveze ukuba abantu abaseziqintini eziningi zemangweni wenkayi kabakaqali ukulima okuya ngaphi, njalo izifula lamachibi athenjwe ngabantu kanye lenyamazana ekunatheni alokhe omile. Unkosikazi Agnes Sibanda usobhuku webhuku lakomadlewudlewu uthi kunje imizi eminingi ikati selilala eziko, nanku umkhathi lawo ungathembisi isivuno.
Siyathenga amabeli vela khatshana, iGMB yakusela mabili, siyahawula asikwazi lokuthi siyakuthini. Phezu kwento zonke sibona lezulu nanti, ha umumo susala, asila zulu. Kuvele imihlola kithi asikaze siqala ukulima ngo-December. Sasibe sesilimile ngabo-November. Kodwa lo nyaka, izulu lakhona ngelenkezo elithiwa ngabadala.
Amazwi akhe agcizelelwe ngobona ngezempila kahle kaZulu esiqintini seMantshololozane unkosikazi Paulina Sibanda othi ngesimo sendlala le imikhuhlane efana lokusilela kokudla okwakha umzimba ebantwaneni isazobhaha lasemaphandleni.
Ikakhulu sikhangela abantwana abancane ama-under 5 kuba lobunzima kakhulu labo abadala. Ngoba imizimba vele ayisaphilanga izikhathi eziningi sesihlezi siphethe. Abantu abaningi banatha amaphilisi badinga ukuthi bathole ukudla okweneleyo. Abakutholi ngendlela. Abaningi vele sebeqasa ukuthi umuntu adle kanye ngelanga. Enzile engxatshone enathembe amahewumbo okunye. Okudala ukuthi imikhuhlane izakhwela sibili. Abantu abaningi kutsho ukuthi bazahlala bengabaphathekileyo.
Umongikazi emangweni weMenda, unkosikazi Rachel Mholi uthi emangweni lo izakhamizi zincedwa ngabohlangothi lweMelika olubona ngokwelulwa kwengalo ekutholiseni usizo lokudla okwakha umzimba phansi kwenhlanganiso yemalima logo.
Bazamile abantu bakamlimi ukuthi bahlanyele kodwa kwangenela izibungu zadla. Ngalokho akulalutho, akulantuthuko yezokudla okuqondileyo okungakha imizimba kusukela ebantwaneni ikakhulu. Yikho esikukhangeleleyo, sibe sesibuya ngemasimini izulu lakwalikho, okuphumayo kuyaphuma kodwa kulezibungu lakho futhi ezidobhayo.
Usobhuku Sibanda uthi lezifuyo lazo zisebunzimeni bokucuba lokufa ikakhulu inkomo ngoba lamadamu ezinatha kuwo engasagcini manzi okuya ngaphi.
Inkomo bakithi ziyaswela amanzi, ziyaswela ukudla, zizasicubela kanti libhanga lethu elisiphilisayo. Bhanga lomuntu omnyama inkomo. Angikwazi ukuthi sizaqonda ngaphi. Kunzima. Uhulumende besinxusa sibili ukuthi asiphathise.
I-Studio 7 inanzelele njalo ukuba izifula eziningi ezithela kutshangane zomile kuze kuyebamba elubhane. Umphathintambo wezemali kuhulumende uMnumzana Mthuli Ncube uxwayise ngenyanga edluleyo ukuba isimo somnotho weleZimbabwe siza kuwa ngesizathu sokuguquka komumo womkhathi. Eveza njalo ukuba isivuno samabele siza kwehla siye kumathane aphezu kwesigidi 1.1 million tons esingasoze senele dingeko zikaZulu wonke elizweni. Ngalokhu izakhamizi zenkayi zithi zicela inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisondele njalo lohulumende aphose ilihlo kulabo abadinga usizo ikakhulu imuli zabaswelayo lasebekhulile abangasela amandla okuzilimela amakhehla lezalukazi. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke wothani sizwe ukubana uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Elinga lichona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Akuneni Maphosa osanda kethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eyezimtha.
Esingakukhuthaza kuhulumende ukuthi i-updated curriculum inye curriculum ekhona iyatsho ukuthi umntwana ikakhulu okuzinga eliphansi ECDA ECDB ukhangelelwe ukuthi afundiswe ngolimi lukamama i-mother tongue. Kwesikukhangeleleyo and sabe sikhangeleleyo i-deployment zikunanzelele khonoku zikuhloniphe njalo ukuthi abantwana abamanyisi bahanjise isitasale abafundisa izinga eliphansi lika-ACDA ECDB grade 1 nabo grade 2 kuhanjise ababalisi abazayenelisa ukuthi bakhulume indima ezikhulunywa kuwona nalawo ma-community ukuze bafundise kuhle abantwana. So lethemba lokuthi uhulumeni uyakwazi ngoba icurriculum le yavunyelana ikhuphiselwe loku-update icurriculum le likhutshwa nguhulumende uyawazi ama-needs nxa kungabe kulakwantu abadiploya abantu ngendlela engaqondile kutho ukuthi bayake bekwazi ukuthi bayalimaza lawo ma-communities angatholanga ababalisi abaqondile.
Zona udaba lolu olokuthi abazofundisa lulezombusazwe yini phakathi ngoba sesizwa abanye bekhala ukuthi kungani kwenziwa ngabomo?
Ngingaze ngakutsho ukuthi lilozombusazwe without proper research athi engxenye kungabe kuyi-mixture of several sectors kwesinye isikhathi kuyukuthi engxenye asilabo abantu abaneleyo especially kuluhlula kwangapha kwemathikweni ama-development akusebe khona emakolitshini but esikuye sikutshoyo ukuthi uhulumende nga uyakhangela ababalisi bona laba abangakaqhathwa ikakhulu abanezindima esizitshoyo lapho abadingakala khona khangele phuze indimi lezi ezinye sibeazizwa kuthiwa ngama-minority languages ukuthi ngaba atholakala nxa bekhona abagraduwethayo abangakatholi imisebenzi behanjiswe kulezo ndawo baye badiploye khona ngane umuntu kahanjiswe endaweni azi khona ukuthi uzenelisa ukuthi afike akhulume ulimi lonalolo olukhunyayo khona enelise lokufisa abantwana ukuze abantwana bathole i-value from the teacher. Ngibona ngani ngxenye nxa singahlala phansi sibe le indaba eqondileyo probably a proper ASD education i-board ethile i-education yenze board ikuhlolisise khona okuyikukhangela ukuthi kungabe ama-sectors bani ayenze size sifike esigabeni sokuthi abatholakali ababalisi abakhuluma indibi ezikhona lapho esigabeni abadiploye khona kungapho se kusinike a clearer picture. Okwakathesi ngingaza ke ngigijibe ngi-conclude ngithi kungaba kuyi-politics nokungaba kuyini kuyadingakala ukuthi sibe nokuhlolisisa nokudingisisa siphume nokubandekayo ama-sector angasinika sithilele indaba angasinika sithi chat the way forward ukuze silenqabele lolo dubo silenqabele leyo problem ingaze yabakhona nxase siya phambili.
Yona imbangela yokuthi abantwana bezigaba zemandebeleni bengayenzi kuhle nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe kungaba kubangelwa yini?
Njengoba ngisitsho okuthi ngakalayo ukuthi sibe lokuhlolisisa okukhulu sikudingisise sikuboniseni sonke siyilizwe sibone ukuthi okungabe kusenza ukuthi abantwana bengaphumeleli kwezinye zezifundo lezi kuyini ngoba angithandi ukuthi sispeculate. Ama-political leaders balakho labo bayakwazi ngethemba balakho ukuthi bakuhlolisise kuhle njengoba beyiwo abakhethwe yizigaba nxa bengabe be-interacta lama-electorate endaweni zabo lapho abakhethwe khona balakho ukuthi bakuthole ukuthi kungani singelabo abantu abayelungileyo kumbe silabo so umbono wami uthi khona ngibona ngani kungcono ukuthi sikudingisise kuhle kuhle njengelizwe njenge-regions ama-regions affected sisebenza ndawonye laba bonke abane-interest in education ne-interest in development yelizwe leli lohlangothi lwangapha emandebeleni ukuze siphumele solution eqondineyo engelakuspeculata engelama-blame games but i-solution ezasipha ukuthi udiwo lolu likrede labo abantwana bathole okufaneleyo ngendlela eqondile.
Lo-ke bekungumnumzana Akuneni Maphosa osanda khethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eyezimta ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilalo.
Eli olaleleyo ngumsakazo weStudio 7 owe Voice of America sisakaza sise Washington DC.
The Voice of America, VOA.
Uhlelo abaculi bethu liviki isihamba lomculi womdumo wezokholo owe gospel uSabelo Mabhena. Yena ke uzibiza ngokuthi uMabhena kuphela kwezomculo. uMabhena udabuka eLowakwelo kodwa ucula ekwele South Africa. Nangwe ixoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ngedlalata lakhe elitsha.
Oh, Sanibonani, sanibonani, sizwe sakithi ezokucula ngiziqale ngisesemncane kakhulu ngisesikolo bengicula lasechurchi kuma-groups njechurchi ukuya record studio ngiqala ngo-2009 lenye group yesabatheni okuthiwa isingimelo. After lapho ukuphuma kwami esabatheni kulapho engahlangana khona lo Wilson, Wilson Dlamini, Wilson obecula lo dokotela. Lapho esaqala khona ukwenza i-album 2017 album ethi Jehova Uyaphendula, kwathi ngo-2020 senza futhi i-album yesibili ngilo Wilson, kwase kuthi ngo-2021 kulapho engenza khona yami i-album sengingedwa ethi Zinyembezi. 2022 ngenza elandelayo ethi Uyangazi. 2023 ngenza elandelayo futhi ethi Konke Kulesikhathi Sakho.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala eSouth Africa kunumber ezithi 073-189-3191 073-189-3191 iseSouth Africa. Njalo umculo wami uyatholakala kakhulu kuma-digital platforms onke. Ku-YouTube ungangena nje uthi Esmabena, Konke Kulesikhathi Sakho uyayithola. Esmabena Uyangazi uyayithola. Esmabena Izinyembezi uyayithola.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Bangiphakamise lama-sponsors lama-promoters siyawadinga, sengani uNkulunkulu angangenela konke kube kuhle. Ngibathembisa okuhle kakhulu, uNkulunkulu ababusise.
Ngilethemba likukholisile umculo ka Esmabena, umculo ozothileyo, umculo wezokholo. Kodwa ke singekehlukani wathi sikhangele ezihamba phambi ebezihamba phambili njengoba isikhathi sethu singasavumi. Umsebenzi wokuhle ngabadilekelwe umgodi wenjiwa igolide owe Red Wing eManicaland ngolesine ekuseni ubikwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe. Njalo sokusesatshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa ngumphefumulo. Siwugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.